Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolesihlanu mhla zilijumi lasithupha kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela emigoqweni kwamalunga ebandla le-MTC.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni.
Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesivonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kucina sekuba lo dlame.
Kulabanye abantu abathi bakusekela ukutshengisela emgwaqweni.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo emashi, imashi ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni, nathi sihlala ekhaya.
Bakhala ukumangalisa abantu ngokubotshwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Khayisanti Weni.
Ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona ezinye izigugumadevu upolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amapolisa kule Zimbabwe athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okumele kube khona kwenziwe eHarare ngamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi lokhu kwethulwe yisikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi onike umnumzana Amos Chibaya we-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa isinqumo lesi izolokusihlwa. Unyathi uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi abantu bazatshengisela emagoqweni bazabe besephula imithetho. Kusetshenziswe esinye isiqa somthetho we-Public Order and Security Act kumbe iphosa ukuthi kuvinjwe ukutshengisela kwamalunga ebandla le-MDC labanye abantu abakhonana ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Unyathi uthi amapolisa akhangelelwe ukuthi aza kuba manengi eHarare lapho bazabe bemisa khona abantu behlolisisa ukuthi bajongeni. Kodwa ke ibandla le-MDC lithi kaluzwanga umbiko lo owethulwe ngamapolisa. Umnumzana Charlton Wende unobhala jikelele webandla leli uthi kabazihluphi ngalokhu okwethulwe nguNyathi. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele uthi bazaqhubekela phambili ngokutshengisela emgoqweni.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni ngo-9 Africa Unity Square. Imatshi izenzakala ekuqaleni ka-10, siyabe sindawonye kuze kufike emini ngama-4. Inkosi vuma.
Umolokele uthi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe asebebona ukuthi kungcono bangene emgwaqweni bavezele uhulumende abakugcine ezifubeni zabo.
Ma sitshengisela siyabe sitshengisa ukungamukeli umumo wesizwe esilayo namuhla, uhulumende silayo ukuthi kayenzi kuhle umsebenzi. Siyabe sifisa ukuthi abantu beZimbabwe batshengise izikhalazo zonke abalazo. Sifisa njalo ukuthini siqalise umsebenzi wokuthi nje amaZimbabwe sihlale phansi ndawonye, sihlubungele ikusasa yethu sindawonye.
Uphinde wathi nxa besuka eHarare baza kuya kwamanye amadolobho akuqela eleBulawayo lapho uZulu azatshengisela khona ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Umsebenzi wokulungiselela ukutshengisela kwethu kwamanye amadolobho waqala kudala. KoBulawayo kuyatshengiselwa ngoMvulo, eGweru ngolesibili, eMasingo ngolesithathu, eMtare ngolwesine. Amalungiselelo aqhubeka kakuhle.
Kodwa ke umnumzana Obed Mpofu obona ngenhlelo zonke kubandla le-ZANU-PF uthi akusizi lutho ukutshengisela emgwaqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesivonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kucina sekuba lo dlame, and udlame lolo abantu abaluthandi. yakazi ukuthi kwenzakalani kobulawayo ngu-August laphana. Abantu bathiselwe izitolo, abantu babhidlezelile ukuze loku impilo yabo yonke. Akuncedi lokhana abantu abakhulumisani. Mina mbona nto kungcono ukuthi kukhulunyiswane ngokuthi ukuthi sihlale sithi khona siqalise ukungena sidilize izinto zabantu laba abazama imizamo yabo ngendlela esijeneyo. Akwakhi ilizwe lokhana vele mandi ilizwe bale lingahlala lilabantu abahlala bexhokozela. Kumele sikhulumisaneni nxa kulo hlupho njengabantu banye, abantu besizwe sinye. Abantu beZimbabwe bangaba abantu abafundileyo, bangabantu futhi abaziyo ukuthi udlame kalwakhe luyadilisa. So mina kuthiwa ngami ngabe abantu bayakhulumisana and upresident sevule aminyanga yakho yonke wathi abuyani bantu bakithi sikhulumisana, buyani bantu bakithi sakhe ilizwe lethu. Kodwa kula abanye abafuna ukuthi ona even kwabantu bezonganani bafuna ukuthi baye-state house. It's not about state house, kuya ngokuthi abantu bafuna izinto zenziwe njani ezisuthisa bona abantu bakithi.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi kucatshangelwa ukuthi ibandla le-ZANU-P F liyahlanyela abantu khonapho nxa kutshengiselwa yibo ababhidlisa izinto. Ungathini ngakhonokho
ngumbono? No, yi-politics wabaduru. Abantu nxa bekhuluma into ze-politics baqambelana amanga ukwenzela ukuthi bona bathole into abafuna ukuyenza and udlame lolu kasoze luhluphe kuphela, lasoze luhlupha kuphela abantu abathunyiweyo kodwa bona abanikazi bakhona babehlalela emahoteleni benatha amakofi bekhayela ama-TV kodwa abantu abazakuthwala nzima ngabantu vela abaphakathi kobunzima. So kuba ngcono nje ukuthi abantu bazihlalele beze imisebenzi yabo leyabenzayo sihlaleni phansi sibonisana amacebo esingakhi ngayo isizwe sethu. Akula into yokuhlukuluzana, into yokulwa, yokudemonstrata kayathi lizwe. Azake mbona ilizwe lekhiwa yi-demonstration.
Uhulumende kuwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wavimba amalunga ebandla le-MDC ukuthi atshengisele eHarare lapho uZulu ayekhala khona ngokungaguqulwa kwendlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye okumbalwa.
Siphinde saxoxa labantu abambalwa ngokutshengisela emigoqweni okufiswa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa.
Umnumzana Paul Ndlovu uthi uyakusekela lokhu.
Ukutshengisela lokhu okuzenziwa ngiyakusekela through isimo esikhona elizweni ukuthi mhlawumbe abantu bazwakalise ukukhala kwabo because it's the way yokuthi abantu bazwakalise ukungajabuli njalo yindlela abantu abangakhala ngayo ku-government.
Omunye njalo okusekelayo umnumzana Aldolf Shaba.
Mina ngiyasisapota le march makabayenze ngenye indlela yokuhambisa imeseji yokuthi izwe igovernment kamnangagwa noma igovernment engalaleliyo nje kodwa indlela akhulume ngakhona kukhanya kukhona okubethusayo.
Abantu abanjengomnumzana Hloniphani bathi ukutshengisela emigwaqweni yikho okuzakwenza ukuthi uhulumende kamnangagwa alalele uZulu.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo emarch, imarch ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiyaphambili nathi sisuke emazweni nathi sihlale ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kababumnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani kumbe bazawubashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lowo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo.
Kodwa umnumzana Stanley Ncube uthi okuza kwenziwa libandla le-MDC akusoze kuguqule lutho kwele Zimbabwe.
Mina into engayitsho ngendaba yelokhuzeni ye-MDC le abafuna ukwenza lokhu nge-Friday akusakuncedi lutho, bazakwenza nje but angeke kuncede lutho because izanu vele ayikaze izwe lutho, ngitsho lutho abazokuthola nje kududulwa kuphela. So kusiya ngami nje ngayo into abangayiyeka nje noma ilungelo likhona ukuthi kumele abantu betshengisele kodwa angeke kusebenze lokho because izanu vele ngokhanda chisa ngongqondo ngqondo angeke bezwe lutho vele. So nje bazoyenza okusala abazoshayo ngoba nanku babathembisa bathi vele bayenzelani waye betoyitoya but lilungele labo abantu bana betoyitoya but babuza ukuthi waye betoyitoya for what bona yini khonapho umuntu omele uyenze khona lapho ukuthi uyeke kuphela because lokhetho kuyafana vele bayobatshontsha lanxa bedoyitwa keke bekutshintshe lutho. So kuyeka nje kungcono nje sikhule lokhula nje kanjalo because hayi izanu aso bantu abaunderstand abantu laba vele aso bantu bokubusa vele banomoya omubi kubona bethatha ilungelo labo lomuntu ukuthi nxa edoyitoya kuthiwe engadoyitoya khonapho kulilungelo lakhe yini nale ngcono kuyeka uphela ngabayeka uphela than ukuthi bebulawa because next time kuzovuka sothiwa kubulewa abanye kudujulwa abantu ngoba kubusa amasosha laphana kubusa i-president lo president wangkhona vela so president wajonje so nje umbuso wamasosha nje okhona bayeke lokho
akwaziwa ukuthi kuzakwenzakalani emigoqweni erare lamuhla abadala bathi sizayicela isivuthiwe
omanje-ke sike sikhangele okulotshwe ngamaphephandaba le misakazo mayelana lokwenzakala kwele Zimbabwe umnumzana Nick Mangwana unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemibiko uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlolisisa ukuthunjwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umangwana uthi kukhanya engani abanye okuthiwa bathunjwa ngabantu abalakho ukuthi baxabana lalabo abakubandla le-MDC ugerald mlotshwa umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-sports and recreation commission uselobele ififa incwadi yesithi kumele kuxotshwe bonke abakhokheli bezifa abagoqela umongameli wayo ufelton kamambo kusanda kuxotshwa umsebenzi abadlali labaqeqeshi bonke abakuqembu lama-warriors eladlala okuyangisayo kunhlezo ye-africa cup of nations kwelegibhide lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa okwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi sizwe ukuthi likhuluma ngani namhlanje ake sizwe-ke khonokho lisithumele kuwhatsapp
igama ngiqhubekani Ndlovu ngihlala esn bix hospital elipani ya mina nginjenje lami vele ngiyakusapota ukuthi ubona i-demonstration yenge-friday yenzakale ngoba hhayi sithwele nzima sifana labantu vele abafileyo vele so ukuthi siye sabe ukudemonstrator vele akuyenzi ngoba akumnandi elizweni lethu okwenzakalayo into zonke ziphambi kukukhwela anytime ikathesi sizokuthiwa ifuel futhi sikhwelile so hayi vele kulobu nzima obukhulu kakhulu so vele ukuthi singesabe ukudemonstrator siyesabe kufanele sidemonstrate ngoba la masotsha la kuyafanana vele la akuvuma ukuthi kubona abantu abademonstrate laloba kodwa benganjani bengakhuluma amagama abo kodwa labo bayakusapota
igama ngingurabson Mncwale ngiyakusekela mpela utshengisela kwe-MDC kodwa ngiyazi ukuthi vele angeke kulethe inguquko ngoba eZimbabwe kudala kutshengiselwa kodwa kungabi nenguquko khona ikuzama nje ngoba vele bathi indoda ifizamile ngise-Johannesburg
salubonani umkhokheli moyo okhulumayo ngilela lonke baseZimbabwe laba ka-Studio 7 ngithi ngiqale ngomongameli wethu mina ngibona ku-right makuthi ekhuthaza abantu ekhuthaza namasosha kungumsebenzi wakho kodwa ayenze njalo kodwa-ke usuke akhohlwe ukuthi kumele acontrole le price control ayenze amaphoyisa angenele labo phela babantu abayenza kuthengiswe ifuel ezitradeni into ze-black market kanje
wena Mthuli this is directed to Mthuli Ncube Mthuli Ncube is a failure. He ran down his bank wabaleka lezimali zabantu. And now waniwa ukuthi abe ngu-finance minister yena yohleleka to run i-bank, i-Pupkin Bank. Ha, clueless Mthuli Ncube ulanhloni. Just resign, resign, resign. You are a professor of hardships. Ufake abantu bonke kathe si people sebe mentally sick because of you Mthuli Ncube. God ukukhangela amen
salibonani basakazi be-studio 7 okhulumayo ngo-KK Ncube siyalibingelela sibili lonke ngendlela elisebenza ngayo siyabonga kakhulu ukusethulela indaba zeqiniso sokuyibona phela umsakazi sesikholelwa kiwo njalo engahle ngikukhuthaze nje ukuthi abantu bakhe labo esiphila ngaphandle kwelizwe engicelayo nje ukuthi asisebenzeni ngama-groups senze ama-projekt ukuncedisa izabelo zakithi nanku phela uhulumende engenamali xa sikalinda uhulumende mpela hayi isimo singaba sibi kakhulu sihlanganeni sibe lama groups ama project kwenziwe amadamu kwenziwe ama klinika kwenziwe lesikolo phela mina ngikhulumayo KK Ncube ngisakhamuzi sasizivalongo ukhuluma nje thina sesisebenzile sibe sesiqede iclassroom block eyodwa esecondary sacela secondary kuhulumeni okwamanje nje sesiqede iblock eyodwa sesilanda ama toilet ongawuthi sakubona kubalulekile ukuthi hayi sizenzele ngoba basingasilinda uhulumeni uzosithatha isikhathi njalo uhulumeni ubonakala ngathi ayakala mali sekuqhaya amadolo so yike ngathi ngikhuthaze nje abantu bakithi abasebenza bangaphandle kwelizwe ukuthi hayi asisebenzele indathi sincedise umphakathi wakithi uze izinto zingasiwomeli kakhulu
ibivuka njani basakazi bestudio sevili hayi igama kee ngisho kwamanje kodwa akutshengisela kurayithi betshengisele labo be-opposition party hayi izinto kazimanga kuhle amashobhu lapha sithwele nzima izinto zakhona kuqisa deyini
ye siyabonga kakhulu ke nxa ufisa ukusithumezela umlayezelo wakho usithumezele WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ebithwele abantu abangamakhulu amabili namajumi amathathu lantathu kwele Russia utshayelwa ihlombe lokuthi wenelise ukumisa indizamtshina emasimini kulandela ungahambi kwayo kahle emoyeni. Akufanga njalo akulimalanga muntu aze ayimise emasimini duzane ledorobho leMoscow. Umthethondaba uthi uhulumende kamongameli Donald Trump kumele unike abantwana bokuza abavalelwe emngceleni welizwe ukudla, amanzi lokunye okufunekalayo. Labanye abantu abathukuthele okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uKhayisa Ndweni owetheswa icala lokubambisana labanye abantu ukuthi babhidlize umngcele womuzi wendoda eyathola ikhosikazi layo lisemacansini lesinye isakhamuzi. UNdweni watoniswa icala leli wathatha isinqumo sokuthi ikhosikazi likambele liye laywa kibo ngokubanjwa qhaka lisemacansini lomunye umuntu. Ake sizwe ke umqondo obanzi Magonya, incwethi kwezamasiko esintu, ixoxa ngodaba lolu.
Kulusizi kakhulu ukuthi induna uKhayisa iyezifica isikusimo lesi ekuso sona lamhlanje. Ngecala nje elingi lamswane. Kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhayisa iyephathwa okwesigcapha. Kabuhlungu kangaka ngento engelamsebenzi. Siyakubona nje kusobala ukuthi lokho okwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona ezinye iziguqumadevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa, yizwe esezimvalela
emphakathini manje. Kutshoni kolokhu nxaza ukhangele sizokuthiwa abantu sibili ngani bathukuthele ngalokho?
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili ngoba into le abenziwa induna yesizwe, into abayenza uKhayisa, labo abantu bakhe uKhayisa enhlambaba loyo khona phana, nxa besizwa ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizikliwi zombangazwe ezizona ezimlwisayo khona phana, kungakuhle ukuthi abantu behlokome into le bengayivumeli ukuthi iye phambili. Ngoba singakuvumeli ukuthi okuntu lokhu kuye phambili. Lamhla bakwenze kuKhayisa, kusasa bakwenza kimi, kusasa bekwenze kuwe Dube. Ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe nembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa sile mbono ehlukileyo kwezombusazwe bese sisindlela nolunya njengakhona ukuba kwenza uKhayisa. Akulunganga lokuyani. Ngakho ke abantu balelungele ukuthi kabasukume lapha abakhona, kabahlokome. Nxa kumele ukuthi ipakwe, ayipakwe. UKhayisa khululo.
Ye, siyabona ukuthi uKhayisa sibili lapha wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna. Wayesithi sokungena abantu abangaziwa lokuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lolu daba lukaMoyi uDumiso Dabengwa, kanye wayelibambe esidukwini sibili. Kuze buya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesenza ukuganga. Pho ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho ubona zani pho kuyathiwani njengoba-ke abantu bengani kungana kuba phaduli
ngambe mfoka dube njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga walethe indoda emzini wabanye abantu wazobanjwa akula ntwembi ezwa induna nqa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese beniphendulisa kabakibo kodwa silayiwe ngoba wenza ihlazo esigabeni umama lwane kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idilize uthango ngokudilize uthango sokumele ukuthi umuntu ayevalelwe lake la kuzwa ngaphi ukuthi umuntu udilize uthango wayejele wayesokisini uthango hayi nokunuka santungwana kusobala nje
pho ke uza kubamba njani bangamvalela ke kuyahamba njani kona
ngeyami ngowami umbono kunje fokamvelasi ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwejwe inikwe esithi thina i-custodial sentence angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungaphiwa i-custodial sentence kule effect inganani ebuduneni bakho ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe
umnumzana Ngqondobanzi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxe laye esebhilithane okwamanje sike sikhangele okwenzakala kwele Melika ilizwe le-Israel selivimbe amalunga edala le-Congress akubandla lama-Democrats ukuthi bengethekeleli ilizwe leli ngenxa yokuthi bahlala belichothoza lokhu kulandela okwethulwe ngumongameli Donald Trump othi u-Ilhan Omar no-Rashida Tlaib akumelanga bangene kulelo lizwe ababili laba bekumele bethekelele ilizwe le-Israel lamadolobho ambalwa e-West Bank isikhulumeli sakwele-Israel sithi sizavimba ukuthi ababili laba bangangeni kulelo lizwe usolumlomo wedalele House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi okwenziwe nguTrump kuveza inzondo emangalisayo njalo lokungahloniphi amalunga edale le-Congress akhethwa nguZulu u-Omar uthi kumele angavinjwa ngumuntu ukuthi ethekelele amazwe achiyeneyo ababili laba basanda kuthethiswa nguTrump owathi ngabalithandi ilizwe le-Israel njalo babedlelana lamalecaja akwele-Palestine bayakuphikisa lokhu
ye lokho-ke ngokokwenzakala eMelika sike sikhangele-ke ukuthi abantu bathini kolapha-ke kufacebook singakalijayeli phela umculo silabantu abaningi sibili abangenileyo namhlanje uBethwel Mathabisa Ncube kuzobuya uMaziya Chongwe unomagugu Ntombi Ngwenya uKhethiwe Ncube uHlamelo Ngwenya ukhuluza SD Ncube bonke bathi uvuka njani Mthembo kuzobuya njalo loVasco Moyo uJD uDube ukuthi livuka njani baba Dube lozulu wonke ngibingelele abafowethu ekezi ye siyakuzwa kuhle kuzobuya-ke uTiman Moyo lobeke Chitoro labo bathi sikhona khonapha esitikini kuzobuya loGeorge Moyo bakhuluma lapha-ke ukuthi kuhamba njani uTiman Moyo uthi siyalibingelela lonke kumsakazo ukutshengisela akuqhubekele phambili umhlaba wonke ubone ukuthi ilizwe leZimbabwe aliphathwanga ngemfanelo Mandla Gama uthi kanti udlame soluvela ngaphi Khethiwe Bhebhe la uthi ngikhona baba Dube uGeorge Moyo uthi uvuka njani Dube emazweni mvuke kahle kunjani khona ngapho-ke eBritani fowethu okwamanje-ke wothi silitshayele-ke umculo omnandi-ke umculo esigqibela mhla iy'ngoma zikaThemba Maseko ohlabela phela iy'ngoma zokholo lwesiKristu ye yeah.
Kuyena ngithanda ukubonga abazali bami abangikhulisileyo bangikhulisile esandleni esihle esandleni sikaNkulunkulu ngikhule ngisazi ukuthi umntana kaNkulunkulu kanti ke kuyangithokozisa futhi khona lokho nxa ukuthi abazali bami besaphila engifisa ukuthi ngibajabulise njalo ngibathokozise benzele okuhle kakhulu nxa ukuthi bayisipho kimi ngiyisipho kubo ngiyafisa ukubonga kakhulu ngidumise ngiswele ukuthi ngababonga ngani kodwa that's why ngifisa ukuthi uNkulunkulu ngabe yanginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukwathokozisa besaphila. Kanti ke ngibonge abalandeli bami abangiqinisayo benginikeza amandla bengikhulise enjalo bengisupporta kikho konke. Ngibonge ichurch engikhonza ngikuyo ibranch engikhonza ngikuyo Soweto Colony branch. Ngibonge abafundisi bami abaphathi bami abangamukeleyo ngokukhulu ukuzithoba nokuzehlisa. Bese ngibonga umfundisi wami uThomas Gumbo indlela angiphethe ngayo nendlela angamukele ngayo nendlela angigqugquzela ngayo nendlela angikhulisa ngayo. Ngiyafisela uNkulunkulu ukuthi ngabe emnikeza amandla ngingaphela amandla kukho konke. Bese ngibonga nomama Rat Dube umama ongenzela ama t-shirt, umama ongikhulisayo, umama onginikeza amandla, ongigqugquzela nakho kukho konke ukuthi khula mfana. Nxa ukuthi sifisa ukuzokubukela, sifisa ukubona usuvela kwezinye indawo. Ngiyabonga kakhulu bona laba bantu ngegama leNkosi. Amen. Kanti kubalandeli isithi lizothola iphone number yami ithi yona 074-71-38-293. WhatsApp kuyangithola kule number, ngiyatholakala sonke isikhathi kuyona le number. Kanti ma usendaweni yaseSoweto, eZola, eJohannesburg, Tembisa, kuCosmos, endaweni ezinjalo, ngiyakulethela iCD lapho okhona.
Lisele ukuthi luzwe njani ke umculo kaThemba Maseko singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezigugela namhlanje. Amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okuzakwenziwa namhla libandla le-MDC. Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi lutho ukuthi abantu batshengisele emgoqweni. UZulu uzonde okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uNhlanhla Mazwi Kayisa Ntweni e-Cameraman Prison. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalisayo ngomthembo sithembayo uKip Dube.